amapholisa afuna ukuthatha isisekelo sombuso besenzanani i-instrument abayabo engani kuthiwa yinto emele ikhangelele bona ukuthi bayenzenjani umsebenzi wabo. Isisekelo sombuso abantu bazikhulumela kuhle sihambekile kuthi iphosa kabayifuni, iphosa liyimbezelo ikakhulu kwezombangazo lapho yayiyenzwe yayikhambe ngaleyo ndlela iphosa. Sathi abethu kumele sihambeni ngesikhathi sivumeni ukuthi inguquko imele ibe khona lapha nalaphayana isisekelo sombuso esitsha lesi. Abantu bazikhulumela yokuthi amaphoyisa acela ukuthi iphosa ibe khona, hhayi bacela ukuthi iyimbezelo lihlale likhulu ebantwini, hhathi iyimbezelo ebantwini ngabantu abantu amaaisifundi babonile uyephosa. Ngalokhu ukuthi amapholisa athi wona zishushe lokhu ukuthi abantu bagcine futhi ukuthi bangagcina 48 hours bengazangayishiye phambi komtetandaba, kunoyimbezelo futhi khonokho futhi kuyinto embi kakhulu ukuthi umuntu ahlale engazange asiwe edalele ayethula phambi kwedale lezemthethandaba ngemva kungayidlulanga amahola i-48 hours. Khonokho njalo yinto esikhuluma ngayo ukuthi ngolungelo loluntu umuntu kumele ethi umuntu ngayesethe wadala icala ahanjise emthethandaba engagcinwa endaweni zezitokisini ngayezingcolileyo. Kuyinto indlela yokuthi kwesikhathi mina sengabona ezikhathini eziningi somani ngikujezisa abantu ngendlela yokubafaka kwabanye endaweni ezingazingana kube hambe umuntu yena kumele ekhothi ikoti yiye emthola elecala ebesefinyanise lecala esegwetshwa ebese siya entolongweni.
Amapholisa lawo alezi zatho zawo athi ziqinile
singakukhangela ngaleyo ndlela, kodwa mina ngase sikhangela abantu ngendlela abakhulume ngayo iposa. Mina kamboni ukuthi iposa yimuthi sangaphikela into eyayiyinto yokuyimbezela abantu ukuthi abantu uthola iposa yakho nisetshenziswa nganxanye nganxanye ingasetshenziswa. Amapholisa wona nginethanda abanye abantu abathengiselayo njani, abantu abathengiselayo iconfidence yakhuluma ukuthi abantu bemele bethengisele ngokuthula kungela ndlakuyela. So ngase bethengisaaedlakuyela-ke so kumele umthetho wehle uyekibo la bantu abathengisa udlakudlwako. Ngakhonokho futhi kwamadlale ukuthi amadlale wona amele abe yiwo alungisa imisebenzi ikuwehluleka kwamadlale namadlale ezathe gcina abantu ukuthi ikhothe nje ihlala kumbe kanye ngabo. Kumele kube le nto ekuthiwa limisebenzi kumele ukhulukhe yenziwe ukuthi igatsha lelo lolukhangele kezomthetho lumele lube le ndlela ukuthi abantu bengahlaliswa isikhathi eside bengazangaleyo emthethwandaba. Ngokunjalo kumele amakhothi ahlale amakoti la ehlale bakhona umejasiti laba labo bantu balethathu bakumele bekhona bagcinelwana abantu endaweni zenzi bengahambaniswa ngemthethweni yesikhathi esifaneleyo. Kumele kwenziwe khonokho abantu bakhona abantu bagcwele lapho abantu akulaba ukuthi ngibile indawo yokuthi abantu abakho abantu bakhona hatho ukuthi ukuthi abantu bazagcinwa ngenxa ukuthi kuvikela umsebenzi wamapolisa ukuthi uhambe kuhle. Kumbe abantu bethi abantu bamele behlalise esitokisini umuntu eqeda iviki yonke engazange ayephambi kwedalelo zomthethandaba.